ngalesi sikhathi sonke isikhathi ngibona zonke ingqoqo zozana kade zibhotabhota ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngaphi ebantwini ukuthi uzazala umntwana wakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngeke ngalandela la ama-video akhe bemi-interviewer laye, angase wayi-interviewer mbaleni uGinimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokuze, from a humble beginning. Ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina sayathenga igasi liyana ngale, ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapathini, ngiyathanda ukuhambela kuma-nightclub, kasihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatsha. Izolo bengikhakelenye la ethi eBotswana ngaliqhashe 140 people, eSouth Africa ngazithi bangaki, eZimbabwe ngazithi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yona leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona okukhona okunukasantungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But nxa une-good strategy uyenelisa ukuthi ufike khonapha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabanga ukuthi umuntu lo muthi nxa esezinothele
nje? Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nxa siziphika lapha nje ukuthi ukuba yi-denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho-ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana si-stuck kuwona lanama-trenches okuthi singeke siphumelele. Nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngangabona into esihluphayo.
Kodwa-ke ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazwisisa ukuthi ntwana ke setshonile kunje bekumele ke sibone ntwana ade umnikazi wamakhampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kuwokotswana zinika ama-statement ukuthi sitshonelwe ngubaba maybe u-market manager maybe u-CEO wekotswana yamakhampani lawo kuthiwa agcwele ekotswana yagcwele e-South Africa bekhulume bekhala lapha kwabe lesisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo phambili ngaphandle kwalo sisade sithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingawuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani, ukuthi kuyaswelakala nje lo yedwa lengamthumele eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa makhampani.
Nje sizwe-ke usokhela basane Mike Ganga, wena uthini ngoginimbi ngeke ngawubona uthi ngisithi into leza zisebenzi lezo utsotsi lo ubusitshona ngeke ngabona uma ukhasi lakho lokuzilwazi ukhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoginimbi umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo. Kwehlulani ukuthi sike sibone i-video or maybe ama-pictures esemsebenzini lapha abantu abasebenza khona. Ethethela i-video siba simbone nje lama-employees zakhe esitshengisa. Futhi bengumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma white parties, Australia, America, Canada, namhlanje lapha e-UK, angazi wayenza lapha e-UK, but ube ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website ye-company yakhe, because ngawo le mali nganga leyana ngeke ufunge ukuthi uwona i-company singena website singakwazi ukuthi operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hayi ube namakhampani angu-7 abantu ade bemsebenzela bangaphi.